engubonileyo ntungamele White City Stadium into esabekayo kakhulu. Kubonakale mina nza kuthi ibhomba ngoba into yakhona idubukile, kwaba lentuthu enkulu, kwavala indawo yonke nje. Abantu bawela phansi, abanye bathini bathini. Kodwa bekusenzakala umongameli weqeda nje ukushaya istep sokugcina nje sehla phansi khona phana kusenzakala. Okuthi nje kube sekugcikeni kade kuvele kujonge yena umongameli. Abantu balimele, kwalapho kade sokuphithizela abantu belimela. Sivele sithule isikhathi eside yakhe sihlekile ukubaleka. Kusenzakala lokho ngoba mina njengami mina ngihlulekile ukubaleka ngoba ngize ngabona abanye abantu sebelokhu bebhizi belokhu befit bebamba abanye abantu abalimeleyo labantu abalimeleyo bona igazi sengibona abantu baqamukile izinyawo zonke nani yazi into yakhona kwani sokungani kimi yazi ngiyaphupha kungani into le kade kwenzakalani vele ngibe lesikhathi eside ngihluleke ukubaleka kodwa ndilokwazisisa kade ngizibona ngani ngiyaphupha ngento kade ngiyibona isenzakala.
Abalimeleyo obazwileyo ngobani?
Olimeleyo omunye ngukopa Mthunguri lo deputy speaker of parliament uMebuthi Nomona lo national commissar uRugege bangabanye baphula lo vice president uThembu Mohadi lo mama uMaichwenga ngokuzaza vice president labanye nje abalimeleyo bambalwa sibe abanye abantu abalimeleyo abantu balimele sibiliyo okubuhlungu kakhulu hlobo sami abanye bakona bathi beqamuka izinyawo lapha abanye belimele ukuthi vele nje ngisengikhangela labana sifikile abantu ukuze yababutha abantu labana abalimeleyo sebephakamisa kuphela abantu basa ezibhedlela yikho engikubonileyo Nkosi yami
abafileyo ke
kade ngingathanda ukuthi ngihle ngitsho kade ukuthi abafileyo ke ngabe bengaki ngoba angilaqiniso lakho kahle njalo ukuthi njalo ngobani abatshonileyo kodwa bakhona abatshonileyo.
Wena njengomuntu obone isehlakalo lesi uzwa njani njalo awulakho ukwesaba yini?
Ngiphonguzwa nje umzimba wami utshayekile kakhulu lokuzwa ubuhlungu kakhulu yikho ngikuzwe kakhulu ubuhlungu sibile enhliziyweni ngesehlakalo lesi. Okunye nje mina okumphambanisileyo ngabona amehlo ami ngabona intuthu zaningenile emehlweni ngoba lakathi esengilokungeproblem yamehlo.